o VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhlaka 8 ukunhlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla leMDC umnomzana Nelson Chamisa namhla uhlangane lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okuningi okuhluphayo kulesi sigaba. Kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na?
Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelako. Iproblem uthi izakhi ibuyingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilo ungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetyenziswa ukuthagetha abantu abavele babe belezimpi zabo
ezivandeni.
Le mithi yesuka isidureli ngoba ibiza imali enkulu. Njengoba khathi siso sesifuna ukuthi ngabe sesispraya simo sendlala vele sidlakanye mntana. Khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela lapha sifakanga lento emlonyeni. Khona zalindela ukuthi ngipheke khonapha sokusiyachama 3-3. Ngizele ukuthi labantwana besikolo sebuya besidla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangane lenkokheli kanye lamalunga ibandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okuningi okuhluphayo kulesi sigaba okugoqela ukubanjwa ngamandla kwabantu ukuthi bencintise bona bengakhethwanga ngabantu ezigambeni kukhetho. Okunye njalo okuphume kulomhlangano ukuthi abaqhupha inhlelo zokhetho endaweni zokuvotela ama-polling agents awaholiswa ngesikhathi esifaneleyo okwenza bengabi lokukhuthala ukusebenza. Isigaba lesi siphinde sathi kufunakala izembatho ezitshengisa impawu zebandla ikakhulu emaphandleni ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi kule bandla leMDC njalo babe ledlabuzane lokulisekela. Umnumzana Chamisa ekhuluma kulomhlangano uthembise ukuthi uzahlolisisa wonke okuhluphayo akulungisise njalo uthe akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende kanye lemakhansili. Asizweni amazwi kamnumzana Chamisa kanye labantu abakade bekulomhlangano behlabela. Lo umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC obekhuluma isemhlanganweni lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho athembise ukuthi akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende lamakhansili okuthiwa yiku-imposa ama-candidates ngesilungu. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Ismail Musa Lunat ubikwa ebotshiwe inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ngolwesine olwedluleyo esetheswa icala lokubasela umkambo omnyama edolobheni lakobulawayo lapho imali yakwamanye amazwe ethengiswa ngokungekho emthethweni njengalokhu okwenzakala kwamanye amadolobho. Umiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo njalo ubikwa elelinye icala elilokhu lisathethwa lapho kuthiwa wathengisela abantu ababili impahla eyodwa ebiza amadola emelika edlula isigidi esisodwa. Labo ke abantu babe sebebangelana. Ibhanga le-reserve libikwa lake lamsola ngokuqhuba kwakhe umsebenzi. Ukolunye udaba oluphathelane lomthethwandaba, unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe, mnumzana Constantino Chiwenga, uMary Mubayiwa yena osesehlukana lomyeni wakhe, ukhululiwe entolongweni ngemali yesibambiso sebail. Ubebotshwe ngomgqibelo odluleyo esetheswa icala lokutshaya wesifazana olondoloza abantwabakhe bekwesinye isikolo eHarare lapho ayizama ukuthi abafinyelele. Uyaliphika leli cala kanye lamanye awatheswayo awenkohlakalo kanye lokuthi wayezama ukubulala umkakhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Siqhubekela phambili ngodaba lwenkohlakalo. Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi usebenza gadalala ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Kodwa ibandla lakhe lezanu PF limise umsebenzi wokwesikhatshana inkokheli yaleli bandla ngemva kokuqamba abantu etheba lenkohlakalo. Omnumzana Louis Matutu, Godfrey Tsenengamu, lo Pupuraito Karepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yethese umcebisi kaMongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kudakwashe Takwirei, umkhokheli wenhlanganiso iGrain Millers Association of Zimbabwe uMnumzana Tafatswa Musarara loMnumzana Billy Rottenbach wenkampani yeGrain Fuel amacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. Idale lePolitburo yaleli bandla lithe lanxa lingasekeli inkohlakalo kodwa ngokwethesa uMnumzana Takwirei labanye bakhe amacala, abathathu labo abatshengise ukungahloniphi inkokheli yebandla. Ukuze sihlaziye udaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni, sixoxa loMnumzana Vekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Eqinisweni abantu abaningi baqale nje ukumuzwa namuhla ubaba lonxa ekhulunywa. Kodwa nje kobulawayo bengumuntu ovele kade saziwa ukuthi ulamabhizinisi. Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelakho. I-problem ukuthi izakhi ibuye ingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilokungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetshenziswa ukuthageta abantu abavele babe belezi mpi zabo zepolitiki khona ngayo. Kulokuthi ivele nxa isilwa le-corruption, idile le-corruption directly kukhanye ukuthi kwenzakalani.
Yes, sibonile njalo inkokheli yabatsha kubandla lezanu PF bekhuluma ngodaba lwenkohlakalo olufanayo njalo izakhi ibikwa idingisisa ngaba kukhulumileyo. Ubona iziphatha amandla lezi ziqanjiweyo zihlolisiswa inhlanganiso le yezak ukumbe nje yikulwa kwabo kubandla lezanu PF.
Kulokulwa thize. But lo la ubaba lo Takwirei kunini indaba zakhe saziswa. Bese ngisukonfirma ukuthi hayi ukuthi izakha yenza umsebenzi wayo kuhle, ilinde ukuthi ingene kuxabaneni kwabantu. Nxa yayivele i-genuine izakhe uTakwirei ngakudala wabanjwa, kade indaba zakhe zakhulunywa kunini abantu bevele bemazi ukuthi kwezi izinto ngendlela engayisiyo. Sekuzokumelela ukuthi abantu bezeke kuzokukhanya ukuthi izimpi zezami seziwela phezu kwakhe, yikho ukuthi la yangani kuthiwa sefuna uku-investigatwa. So izakhe kayikho genuine ngekusebenzeni wayo, komaqinisile kayikho genuine.
Kodwa ubona inyathelo elithethwe inkokheli yebandla lezanu PF abatsha laba lincomeka yini?
Lingancomeka but kodwa nxa ukukhangela sibili ngelihlweli banzisisi laba abantwana abathunyiwe abafana laba bari agenda yabo izimpi zaphakathi khona phana within ZANU PF sebedingani ukuthi bazachithana njani. So indaba abazaziyo ngezi-corruption ezivele zihlezi iyangisa umuntu. So bayakwazi ukuthi bengabamba ukuthi Takwirei kuzaphumeka bani, kuphumeleka bani, kuphumeleka bani. So phakathi kwezimpi nje basetshenziswa abantwana labo indaba yokuyo yonke le. Ncoma ukuthi ingxenye yesibili kuzaphuma le something, but hayi no, akungazakhanye ngasetshenziswa ngendlela enje. So
imizamo kahulumende yokulwisana le nkohlakalo selokhu wangena embusweni kulandela owayengumongameli uMnumzana Mkabe, ungathi sebenze umsebenzi omuhle yini okuqeda inkohlakalo?
Mina kulazo nto endibonayo sisi, kulazo nto endibonayo bakhonkotha kuphela kuba umsindo kuyelwe kuyelwe. Nangu umfumira kwagcwala ama-newspaper, kwava kugcwala indawo yonke, kade samacala akhe ngangithiwa one by one afuna ukuchithwa, afuna ukuchithwa. Akuzwakali ukuthi kuya nxaba be-genuine ngendlela okwafonywa ngayo izakhi, le ndlela umongameli ukhuluma ngayo corruption, kumele ngabanye sebengenile phakathi sibili. Ngase sibonile good example ngabayi-one or two ukuthi hheyi lapha kakudlalwa la, but inzima i-corruption yabo ngoba indala kakhulu sisi, inabantu abaningi phakathi. So ukuthi nxa isithithithithi yaphuma iyafika incindezele lapho, incindezele lapho, incindezele lapha. So hayi phesi yangikhona kayisiyo, akuyabonakali lutho ngitho lenzakalayo.
Lo ngumnumzana abekezela maduma afuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zeBhongwe emaChecheni eMathebeleland South zikhalaza injini kanye lempompi zokulima ngokuthelezela ukuze zenelise ukulondoloza izilimo esivandeni sazo. Seze bajimba okwamanje, ogogo bathwala inkonxa emakhanda behambe umango omude ukuyathelela izilimo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imuli ezifika phose ikhulu lamathumi amathathu 128 ziphila ngokulima esivandeni lesi esasungulwe eminyakeni emithathu edlulileyo kulandela ukuvuselelwa kwedamu lezabajimba ngurhulumende weMelika. Iningi lezakhamizi lithi liphila ngokuthengisa izilimo ezibalisa imbhida, amatamatisi kanye ledelele lentanga ukuze linakekele izimuli njalo lihambise abantwana ezikolo. Ukutholakala kwempompi zokulima kuthelezelwa sekudala ukuthi iningi kakhulu ogogo bathwale gadalala lapho bethelela ngoba bethwala inkonxa emakhanda, kuthi umsekeli kamgcini sihlalo ezabajimba Garden unkosikazi Gladys Mkhwananzi.
Ulima hayi siyalima, amanzi asikhathaza kakhulu ngoba silima labantu abadala, abanye balama-70 years, abanye balama-80 years, okhulu basebenza khonapha la okhulu abesesebenzela ukuthi akwanise ukutholani ukuthi athole ukudla, akula ngendlela. Ukusilela ngamaphayiphi ama ukudonsa amanzi lenjini engasidonsela amanzi isibisele ngapha, sikwanisa ukulima. Ifizi enkaje thina esikolo sibhadala ngengadi yonale, sibhadala ifizi sithenga impuphu ngemali enangengadi le, sithole engadi nanale. Ingadi kusincedisa kakhulu, iyasincedisa.
Uma Mkhwananzi uthi ngaphandle kwalokhu bagcina begada besiya edolobheni leGwanda ukuyathengisa izilimo zabo ngoba kungela babuya ukuzothenga endaweni yabo.
Siyalima imbhida, imbhida silayo sibili engadini lapho ezabazimba, but imbhida uhlupho lakhona amabhaya asihlupha ngoba imbhida lezi sithwale iye eGwanda, iyethengiswa eGwanda ngabantwana besiyathengisa. Bangathengisa imbhida ngale sebethenga i-10 kg yempupu sebeyalayo ngeviki, ahambe ethengisa athole i-10 kg yempupu ukuze siphile.
Unkosikazi Bhedi Ncube ngomunye okhala ngokuthwala inkonxa ekhanda edakula ngenye indlela ngoba kumele anakekele abazukulu bakhe ngalesi sikhathi sendlala.
Imigqomo iyasibulala ukuthwala imigqomo, ngapha ngiyalengisa ngapha ngiyenza ethelela. Kunzima kithi khona ukuthi ngase yazuza okunye okungasincedisa ukuthi singathelela njani. Abazukulu baye bekhangelele khonapho ukuthi khona ungahlala wena konke liyafa lendlala, lokhulu logogo liyafa lendlala, nabazukulu bayafa ngendlala.
Unkosikazi Patricia Spanda uthi ngaphandle kodubo lwempompi zokudonsa amanzi intengo yemithi yokubulala izibungu ezihlasela izilimo iphezulu kakhulu. Uthi njalo babhekane lendlala embi kakhulu.
Le mithi yesu ayisidurile ngoba sesispreya, simo sendlala vele sidla kanye mntanami. Khathe sikunje sivukile ekuseni sizothela apha, sifakanga lutho emlonyeni, khona zalindela ukuthi ngipheke khonapha. So siyachaya ama-3-3 ngizela ukuthi labantwana besikolo sebuya besidla kwabana sesidla ndawonye. Hhayi simo sibi 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 lesibi, ubona nje basingoka kodwa inxa yodubo so mele ngiwe lenkolo.
Inhlanganiso enakekela uZulu ngesikhathi sendlala, iWorld Food Program WFP isebenzelana leAfrica isiqalile ukwabela izakhamizi emaphandleni ukudla okubalisa amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa. I-WFP ithi bangaphezu kwezigidi ezinhlanu 5.5 million abantu abasemaphandleni abadinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Kuze njalo kolunye udaba, omama bemaphandleni bananze usuku lweWorld Cancer Day esitezi ngolwesihlanu bekhuthazwa ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela. Emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe WDAZ, iningi labomama belisemnameni ngembangela yalo mkhuhlane. Unkosikazi Nomalanga Sithole ngomunye wabaphatheke kulo mhlangano.
Makilinika kwamba bamemezela ukuthi libuye sibili lizohlolwa, likhululeka kubhadalwa kuthiwani, lizohlola umkhuhlane wekhensa ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka ugcina vele ungaselapheki. Kodwa ungakuhambisa kusasemasinya uyatholakala ukuthi welatshwe sibili kuphole. Siyayo besisesaba lathi sithi ye into enzima ukuyahlola isibeletho, ye inhloni. Kodwa namhla ngaze kuthiwe gijima, ngihamba ngigijima siyahlolwa.
Unkosikazi Gladys Indebelelayo ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi abesifazane bagijimele esibhedlela lapho bele zibonakaliso zomkhuhlane wemvukuzane.
Uyabona ngokuthi umama uyopha ngokuphela, umama uya ongasangena emacansini laye angene esikhathini, ubuse ubona ukuthi hayi ikhensa le isikhona. Asinazeleleni labantwaneni bethu, iyatholakala bomama, sambeni sisukumeleli phezulu. Ngoba wona lo mkhulwane lathi uzasihlasela nxa singalimukanga, nxa singaphanganga ukuya elatshwa masinyane, singaphanganga ukuthi silimuke, umkhuhlane lo usuqeda abantu.
Abesifazane abahlala emaphandleni babikwa bebulawa mahlayana ngumkhuhlane wemvukuzane ngoba beselwa imali yokuhlolwa leyokwelatshwa. Ngimele umsakazo yeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Mube.
Okwamanje ke silichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Diliza Mangoye oke waba lipolisa. Sihlaziya udaba lokubotshwa lokuvalelwa kukankosikazi Mary Chiwenga. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ya siyathaba baba.
Ye, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu oke wasebenza esipholiseni ubona njani udaba lolu oluka nkosikazi Mary Chiwenga?
Nomzala kade kubuhlungu sikubona kusenzakala ngathi okwenziwa nguhulumende wethu, ngoba indaba kaMary Chiwenga ngokuyibona kwami i-personal matter ekaChiwenga ayenele nje adile ngayo nefamily yakhe kumbe nefamily kankosikazi wakhe, kungabi nje nokungenisa uhulumende phakathi. Okwakuqala sananzelela ukuthi ukubotshwa kwakhe wabotshwa ngani ngumuntu ofela amacala anzima sibili ongani befuna ukwenza into ezimangalisayo. Kodwa kumangalisa ukuthi inyanga ezedluleyo yengabantu abasaphila bonke kungela hlupho bonele nje ukuthi sokuthiwa sebedivosa uMary usengo-corrupt, uMary usengofunga ubulala umuntu, kuyasimangalisa. Emini nxa umuntu echaye umuntu usegcine sesesiwa kucustody, usedinaya ibeyi. Ngapha ibheli ababemnikela kwakuqala amasosha amzimba ukuthi ku-adresa yethu ahlale kiyo ngujaji e-high court. So siyananzelela ukuthi i-state is captured and angazi ukuthi into engahamba ithiwe iyenze kanjani, ngoba kuthiwe as it is now is using ama-personal ama-military or ama-ngathi i-office power eka-vice president ukuthi atshele or addictate to i-judiciary ukuthi yenze kanjani, ngoba ifani ukuthi believe ukuthi i-judge civil balandela imfundiso yabo kumbe balandela ingqondo yokulandela icala nxa befaka ama-judgments anje, ngoba siyakubona ukuthi uChiwenga civil uphethe intambo, icala leli ngiyo ozijonisayo, ngiyo ozenzela konke angazi ukuthi abantu bokhandle bakubona kumbe into nje abantu abayignore ngoba sesikujayele ezimbabwe ukuthi izinto zibonakala siphonge ukuthula nje sithi ah sizathini kodwa ke kuzisa ubuhlungu ngoba ngumuntu esikhayelele ukuthi nga uqondisa izinto njengomuntu ophethe i-ofisi ephezulu kangaka njalo njengomuntu abatshela bathi bona basusa umgaba ngenxa yokuthi kulento eziyithile abadizeza ezingalunganga
ungasitshela ukuthi wena ukubona kwakho ubona ungani udaba lolu luzaphetha njani
ngokubona kwami ke zingaba khona kodwa ukuthi ithuba lokuziveza uzalithola na yilo engingelaqiniso ngalo ngoba ukumbisela ejele khonokho kungenzeka kukhona okufuna ukwenzakala engathina njengasakhulumanga lutho ngoba kuyakhanya ukuthi kukhona siyazi ukuthi kukhona akwaziyo kodwa ukuthi ulaso yini isibindi sokukhuluma kumbe le opportunity ukuthi uzayithola yini i-opportunity yokuthi akwenze lokho ngoba kuyakhanya ukuthi ukumhlukumeza kwakhe akukodwa kuningi akufihlayo
uthi wenga umuntu olakho ukugcina enguye ongumongameli welizwe kodwa sekwenzakala amacala anje abantu abamethesa wona ukuthi usebenzisa ezemithetho lokunye okunjalo singathini ngakho kona lokho emkhokhelini onjengayo
kuhle kusicacele nje ukuthi lapha sisendizeni and nxa sisazoza kuya emlilweni nxa sokuphedeni ishiwe nga ngoba angiboni nxa kungaqhubeka ukuthi mbani omunye ongaphatha ngemva kukamna ngaka ngaphandle kwakhe ishiwe nga and sokuhle kusisebenzisa i-type of leadership esimeleleyo phambili ngoba nangu laba fana be-youth sibazile bengani bafuna ukuthi ba-expose abantu abe-corruption i-response yakhona was shocking sebexotshwe sebe-suspenda whatever kutshengisela nje ukuthi i-leadership yethu esilayo yileyana ethanda ukuthi icobise ngomlomo ikhulume kuzwakale kube ngani kuhle kodwa izenzo zayo hayi ziyanuka sibili angazi ukuthi singathi into esiyimele siyikhangele siyenzeni ngayo ngoba we are hopeless now lathi sesikhangele sigoqa izandla nje into zisenzakala kodwa ke hayi kuyazikhanyela ukuthi phambi lapho siyakhona kumnyama kumnyama kakhulu
hayi kuyezwakala isikhathi sosingasavumi ungavalelisa abalaleli
ya siyathanda ukuvalelisa abalaleli sithi hayi mhlawumbe unkulunkulu uzasibona kube ngcono phambili siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilayo
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington siyalamukela kweziphathelane labesifazana namhla sixoxa lo Councilor Lilian Mlilo ka Ward 12 eNjube nelobhengula kobulawayo yena ongumgcini sihlalo wekomitii yezempila kahle kule council sicubungula ugcikwane lecoronavirus eliqhamuke eChina kumaviki ambalwa edluleyo njalo eselisabalala nakwamanye amazwe
udaba lwecoronavirus njengekomitii kade singakakhulumisani ngalo kodwa siyalibona nje emaphepheni kuyakhulunywa lukhona but thina kukomiti ade singakahlali ikomiti ngithemba iviki yona le ebuyayo ayisezipele singahlala ngiboni ngani sizalibamba lolu daba lwecorona ukuthi sithole i-feedback from uDr Sanda ukuthi asitshele ukuthi kungabe sokuthole sebebanjiwe yini abalaleyi ivirus yecorona bangaki sithole nje i-statistics sakhona
kodwa emhlanganweni wenu omkhulu owe-full council meeting likhulume ngalo yini lolu daba
yes luke lwabanjwa banjwa lolu daba kodwa nti into ekhona ukuthi ngase ku-full council ama-directors kavumele ukuthi akhulume so bengavunyelwa ukuthi akhulume sithe noted for that ukwenza ukuthi singahlala ku-committee likwese sizabuza khona sithola information egcwele udokotela Sanda ngecouncil nguyosela i-statistics zonke eze-health ukuthi sibe kwathi ukwenzakalani kobulayo ngeze-health sibuza kuyo
njengoba sibona amanzi ecitshwa kwesinye isikhathi okwensuku ezimbalwa abantu bengalawo kwamuka umkhuhlane onjalo idolobho lakobulawo lingenelisa ukulwisana lakho yini
iye lingenelisa ukulintala lakho ngoba isikhathi esiningi kusuke sahlangana lo daba lokuthi khona amanzi azwakale ngani aselephunga amanzi lawa kuyabe kukhulunywa nje into eziningi-ningi but sihle sigijime siyane lakho khona lokho odokotela bahle bakukhangele ukuthi amanzi lawa alo mkhuhlane kumbe awula mkhuhlane but for now amanzi akhangelwa abantu okulo mkhosi wokuthi amanzi angenalelinye iphunga kwancediswana umanjinela lo dokotela udokotela laye wakhuluma okwakhe for ama residents ukuthi abekwazi ukuthi hayi amanzi lawa azwakala yesalothunga lodaka but a clean a right for ukuthi abantu banathi ala mkhuhlane wakhuluma okwakhe ukuthi okwenza amanzana abe lodaka ukuthi sebedonsa phansi edakeni anuke engani alodaka ukuthi sebedonsa phansi edakeni ikoso uzwakala engani anokudaka but for now sebekulungisile konke lokho amanzi aseright.
Izibike ngezinye ezingabangela ukuthi kusabalale imkhuhlane.
Iyatholakala idizili. Nxa itholakele ziyaphuma izimoto zehambezive ziyethwala izibi. Siyabaqonqosela ukuthi nxa kungukuthi imoto kayibuyanga ama-residents kuma-district meetings ukuthi bananzelele ukuthi imoto ayibuyanga izibi bazibisele phakathi njalo zihlale zikhona phana phakathi kwamasaka abo. Sinde sinemezele futhi lapho sokutholakela idizili ukuthi zikhutshele phandle izibi. Sibona ingani ukumemetheka komkhuhlane. Ah, kungabonakalela kwelikhathana ngoba isikhathi esiningi ama-residents kuma-feedback siyabakela ukuthi babambe njani izibi zabo.
Banikwa yini amabhawuza eneleyo ukuthi behlanze izambuzi lokunye?
Ye. Lapha amanzi esibona khona ukuthi ayaphuza ukufinyelela ukufika njengoba bangawathatha kulezinye indawo eziqandileyo kulezinye indawo aphuzayo ukuthi azayefika amabhawuza ayahamba khona ngala ayincedisa ngamanzi loba silamabhawuza amalutshwane but siyakunanzelela ukuthi indawo ezinjalo okufuza amabhawuza ahambe kungaba sezimfeni amabhawuza ayahamba siyananzelela kakhulu ukuthi nalamabhawuza afike khona ngayo ngoba lama residents lawo siyathola ama comments awo ukubonga sibili ukuthi hayi siyabonga ba councilors amanzi siyawathola nxa siwagcelile ngamabhawuza okuthi ngisele ukuthi umsebenzi we engineering emabhawuzeni baloncedo sibili bayancedisa kakhulu abantu.
Sesibuyela njalo kugcikwane le coronavirus kutsho ukuthi lingakhulumisana lo dokotela we council ngeviki ezayo kuza yenziwani abantu bazalimukiswa yini ngaleli gcikwane sizabona yini sokulama posters sebetshela ukuthi benze.
Ye sizakuzama sibili khona lokhu ukuthi sibone ukuthi information iyangena ebantwini kube lezi ndlela eze awareness siyakwazi ukuthi udokotela uzasincedisa singenise kuma-community e-coronavirus.
Aliboni ngani lihambela emuva yini?
As such asihambele emuva ngoba thina singakahlali i-committee but I know udokotela yena sengenile. Sezasitshela i-statistics sesihlangana. Kuthi I know udokotela kuthe khona ufana kufika isikhathi sokukhulunywa ngayo i-coronavirus le amadokotela base bagidima. But this statistics is sakhona. I know sizathola intwana sile committee about.
Leyo bekuyingxoxo lo Councilor Lillian Mlilo ka Ward 12 eNjubele loBhengula. Njalo engumgcini sihlalo wezempila kahle kule council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ayike sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu kodwa singehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangene lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho athembise khona ukuthi abantu abaseyikuphoqwa ukuthi bemukele abantu bokuncintisa ezigabeni kungayisibo abazikhetheleyo. Sicubungule ukuthi kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na. Oliver Lelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
This is VOA News. I'm Gene Randall. There has been a horrific mass shooting in Thailand. An emergency official says the death toll is at least 16, with an unknown number of wounded and the possibility there are still